Namhlanje kwezipathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Victrice Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo, esichasisela ngohlelo lapho abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa abamanyane labanye babo kulelo lizwe abangamaZulu besabelana ulwazi oluthile olugoqela ukuhlola amantombazana asakhulayo ngenjongo yokuthi ahlale ezintombi aze ayekwenta.
Sayela kumama balapha South Africa ikakhulu abakwazi, sizame ukufundisa ukuthi sithole indlela abenza ngakhona bona ukuthi baqoqe abantwana abangamantombazana. Basitshelile ngesiko lokuthi bona abantwana abangamantombazana babagcina bezigcinile begcibe ngoba balosiko lokuhlola umntwana oyintombazana. So basichazela ukuthi into yenzeka kanjani, njalo sakubona ukuthi ngendlela abakubeka ngakhona kuyasiza mpela ukuthi abantu abangamantombazana bazigcine, mhlawumbe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni nalokho egcwele intombazana. So kusiza futhi lokuthi umntwana uma ezazi ukuthi uyahlolwa akabi luvanzi agcwala indawo yonke, uyazigcina kahle ngoba lakhona le kuhloleni kwakhona kule mfundiso kwakhona ethi zifundisiweyo lathi ukuthi ma sikhuluma labantu abangamantombazana sikhuluma sithini ukuze sibafake endleleni elungileyo.
Khona ukuhlolwa kwamantombazana lokhu kwenziwa ngendlela eqondileyo yini, njalo kwenziwa ngumuntu olekhono yini?
Singananzelela ukuthi lapha eSouth Africa iyakhulu isizwe samaZulu, ukuhlolwa kwabantwana abangamantombazana kuyisiko kibo, ngakho basewubambelelo siko basadla ngoludala. Ukuhlolwa kwabo kuseseyilokhu kwesidala engicabanga ukuthi njengoba sihamba lezikhathi mase bekwenza akusenziwa mhlambe ngendlela leyo okusezwa ngayo kudala, kodwa sekunezindlela ezihlanzekileyo eziclinically approved ukuthi bayenze ngazo indlela yokuhlola amantombazana. Bayezenza ngendlela yokuthi even ugatsha lwezempilakahle lapha lusebenzisana labo endabeni leyo yokuhlolwa. So kuhlanzekile mpela ukuhlolwa kwamantombazana lapha eSouth Africa.
Babanjwa ngamandla yini, kumbe kubuya labo abafunayo, kumbe sesingathi lakho yikwephulwa kwelungelo?
Ababanjwa ngamandla, akuhlukunyezwa lungelo lomuntu ngokuhlolwa lokho. Ongafuniyo akafuni, ofuna uyafuna. Kodwa ezizweni lapho kumele okulisiko khona vele. Angicabangi ukuthi khona umntwana othi mina ngifuni ngoba yinto evele yenziwa eyaziwa elisiko.
Kodwa-ke bona abafana baphiwa yini imfundiso yokuthi kuhambelane, ngoba nxa kukhangela amantombazana kuphela abafana-ke labo batshelwa yini ukuthi bengajahi ezemacansini lokunye?
Lesithi noma siyikhuluma sisithi zama ukuthi siqoqe amantombazana, sizibuzela athi umbuzo wokuthi njengoba sibaqoqa sithi bahlale endlini, kambe nxa singathi labo bafana baqoqe bahlale endlini, lokhu amantombazana singasaba ukuthi bazohlangana lobani phandle ngoba labo bafana bazabe beqoqiwe, kwathiwa hayi umuntu kazibuthi ahlale lapo. Ngakho ngalokho-ke sithi thina singomama kunzima ukuthi ufake imfundiso ebantwaneni abangabafana, badinga abantu abangobaba ukuthi babe yibo ababafundisayo labo. Sithi thina singumama nxa sifundisa umntwana oyintombazane ukuthi kunje kunje, ubaba naye abefundisa umntwana oyomfana ukuthi kunje kunje, ziyadingeka inhlangano zabobaba, hhayi nje zikhuluma ngezepolitiki kumbe ngani, kodwa inhlangano ezizamela abantwana abangabafana, zibafundise zibakhulise zibadodise babe ngamadoda azothi khasa babe ngabobaba abazahlangana nabomama labathini sibakhulisayo bayakha imizi eqinileyo.
Lowo nkosazana Victrice Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo, ebesixoxa naye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo ufiki zonke.